Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 21 Mpalakazi 2020 ngupraxitus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ibhubhane leli selimemetheke kakhulu njalo kukhanya selibulala abantu kathesi. Lizama ukuthi lingahlali lapho kule ndawo kuleseminyani iminyani khona. Linanzelele ukuthi ibhubhane leli lizamemetheka kakhulu libulala abantu ngesikhathi lesi sibi.
Phakathi kwabantu abedlula inkulungwane ezimbili, 2,144, abahlolwe izolo eZimbabwe. I-COVID-19 abaphosema abafike amakhulu amabili 174 bafunyenwe belegciwane leli, abangamashumi edlula amabili babo bengabakobulawayo.
Kuyajabulisa kakhulu ukuba kwazi ukuthi i-embassy yakithi isithethe inyathelo lokunceda abantu bakithi ngokubalungisela ama-travel documents ukuthi baye cross our street.
I-ofisi yommeli weZimbabwe weleBotswana isiqalile ukunikeza izincwadi zokuhambisa ama-emergency travel documents, ETDs, kulabo abahlala kweleBotswana okungekho emthethweni. Inhlanganiso yezimela abatsha zithi sezilwela ilungelo lawo lokuthi bafinyelele ezempilakahle lula bekhululekile. Belakho ukuphathiswa kungela nkinga, ingabenza besabe ukuyadinga usizo. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulumsakazo. Ukumemetheka kwe-COVID-19 esabelweni seMandebeleni kuqhubekela phambili ngesiqubu esethusayo. Phakathi kwabantu abedlula inkulungwane ezimbili, 2,144, abahlolwe izolo eZimbabwe, abaphose bafike amakhulu amabili, 174, bafunyenwe bele-COVID-19. Abangamashumi edlula amabili babo bengabakobulawayo. Ababili bengabe Matabeleland North, Matabeleland South, beyisicamilombili. Okutsho ukubana umkhuhlane we-COVID-19 uqhubekela phambili umemetheka kobulawayo lelizweni lonke jikelele. Loba nje abezempilakahle bengatsho kahle kahle ukubana imbangela yokumemetheka komkhuhlane ingabe kuyini. Wanastasia Ndlovu sethulela lolu daba.
Ingcwethi zezempilakahle emhlubulweni weMandebeleni eziningi sezikhuthaza ukuba kubuyelwe ekuvalweni kwalesi sigaba ku-lockdown ngoba lumkhuhlane usuqalile ukusabalala ngesiqubu esikhulu kulalapho uqala. Iningi labantu selikhuthazwa ukuba lihlale emakhaya ngesikhathi sekhefu lekhisimusi lomnyaka omutsha ukuze benqabele ukuthelelana igcikwane le-COVID-19. Umqondisi wesibhedlela sempilo Central Hospital kobulawayo usikhwica mfundo solwayo Ngwenya ngomunye wabakhuthaza ukuba abantu bengadlali ikhisimusi ingathi akula enye ebuyayo.
Ibhubhane leli selimemetheke kakhulu njalo kukhanya selibulala abantu kathesi. Lizama ukuthi lingahlali lapho kule ndawo kuleseminyani iminyani khona. Linanzelele ukuthi ibhubhane leli lizamemetheka kakhulu libulala abantu ngesikhathi lesi sibi. Ngazo liyaxwayisa ukuthi ngesikhathi sekhisimusi le lingaze ladlala ikhisimusi ingana kusela amanye amakhisimusi abuyayo.
Usikhwica mfundo Ngwenya uqhubekele phambili ethi abantu kumele bahlale phansi ngoba sisebunzimeni bengayithelela abemakhaya umkhuhlane.
Lingaze lahamba lisiyavakatsha endaweni okungela sizathu esikhulu. Kumele abantu behlale phansi ngoba sisebunzimeni kakhulu bantu. Abantu bengasuki emadrobheni besiya emakhaya besiyatshela abantu ubhubhane lolo lubi kangaka.
Udokotela wedwa Ndebele uvumelane loNgwenya ethi abantu abaqinise ukuzivikela ekubambeni i-COVID-19 ngoba ayike lapheki.
Lokhu umemetheka esigabeni sakithi kakhulu. Siyaxwayisa ukuthi bazali, bafowethu, bodadewethu, bantwana nani lonke nanzelelani ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 usesekhona and ukuvikela lokho kufuna siyenze zilezana izinto esazikhuluma ekuqaleni.
Lisiyachona ilanga la izolo kobulawayo bese kunabantu abedlula amakhulu amahlanu 516 abagulayo ngemva kokufunyanwa bele coronavirus. Leli gciwane selibulele abangamachumi edlula ayisifica mine mibili 87 kusukela mhlazi lichumi ngomfumfu kusiyafika izolo kuleli dolobho. Emathebheleleni South sedlula amakhulu amathathu 308 abale COVID-19 sekwabhubha abalichumi kuthi emathebheleleni North kulabaphose befike ikhulu 95 abale COVID-19 sekwabhubha abathathu. Kunje eZimbabwe jikelele sebezinkulungwane ezedlula amachumi amabili 12,325 asebahlolwa batholakala bele COVID-19 abalokhu beqinisa isayile umkhuhlane sebephose bafike inkulungwane ezimbili 1981 kodwa asebeke balaliswa ligcikwane leli basila sebezinkulungwane ezedlula ichumi i10,024 labulala abedlula abangamakhulu amathathu i320. Abantu bakhuthazwa ukuqhubeka bezivikela kulo umkhuhlane bengayekethisi ekulandeleni iziqondiso ezibekwe nguhulumende labenhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba eWorld Health Organization iWHO. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Iofisi yomeli weZimbabwe kwele Botswana isiqalile ukunikeza izincwadi zokuhambisa ama-emergency travel documents kulabo abahlala kwele Botswana okungekho emthethweni ukuze benelise ukuya ekhaya ngesikhathi sekhefu lekhisimusi njalo kulwiswe ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Umqondisi Dube weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaveron kwele Botswana.
Lokhu kwenziwa ngemva kokunanzelela ukuba iningi labantu abangena eBotswana okungekho emthethweni lisebenzisa iganga ukuchapha umncele bephindela ekhaya okufaka impilo zabo engozini kukanti njalo abahlolwa ukuthi bale coronavirus loba hatshi. Ihofisi yomeli weZimbabwe ithi yenze yonke imizamo ukuze abantu behambe bekhululekile njalo basebenzise imncele okusemthethweni. Lokhu kuyindlela yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane weCOVID-19 kanye lokuvikela impilo zabo ngoba ngezinye izikhathi kulezi kliwi ezitholakala emnceleni phakathi kwamazwe womabili. Inyathela lokuphathisa abahlala eBotswana ngekho emthethweni ukuthi baphindele ekhaya kungela migoqo iyamukelwe liningi ugoqela umnumzana Stanley Ncube.
Kuyajabulisa kakhulu ukubakwazi ukuthi i-embassy yakithi isithethe inyathelo ukunceda abantu bakithi ngokubalungisela ama-travel documents ukuthi baye crosser street. Lokhu ke kuzanceda amazwe onke omabili ukuthi benelise ku-screena for i-COVID anduba abantu nxa sebecrossile bangayithelelani i-COVID emakhaya.
Kodwa uNcube uthi abanye abakhatshani le-ofisi yomeli weZimbabwe balakho ukuchapha besebenzisa indlela ezingekho emthethweni.
Kodwa nje kukhanya kule disadvantage eyodwa ngoba i-TTT le ibhadalwa i-350 pula. Okusho ukuthi ufuze uyebhadala e-embassy. Iningi labantu bakithi abaphandle kwedolobha leHaveron uzafuza bayedinga i-transport ukuyafika e-embassy besiyafika eHaveron. Kanye indleko zokuyafika eHaveron lokuyabhadala yona i-TTT. Iningi lakithi abantu bazakwehluleka. Okusho ukuthi kuzabisela uhlelo lolu emuva sicine njalo sisiya crossa ngasegangeni.
Umnumzana Andreas Sibanda uthi uqathekile ukuthi abantu bachaphe imincele endaweni ezisemthethweni ukwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19.
Inyathelo eselithethwe nguhulumende wethu ngalesi isikhathi salamukela kakhulu ngoba kumele sikhumbule ukuthi ngalesi isikhathi silwisana lomkhuhlane okumele kwaziwe ukuthi ubani uvelenga uyenga. Nxa abantu sebeseqa umngcele ngoba balamaphepha kuzaba nzima ukulwisana lalowo mkhuhlane. Njalo enye into, oguluva labo bayabalinda emagangeni khonapha babathathela yonke impahla yabo le mali.
Ukuze bathwele incwadi zama ETDs abeZimbabwe kumele bahlawule imali engamapula angamakhulu amathathu lengxenye i350 pula. Incwadi zokuhambisa lezi izwe abasebenzisa ukuthi bengene endaweni ezitheneyo zempila kahle ukuthi bayehlolwa ukuthi abala mkhuhlane we-COVID-19 ngaphambi kokuba bathole imvume yokuthi bachaphe umncele. Kulenani eliphezulu labantu beZimbabwe elingena eBotswana ongekho emthethweni njalo ngesikhathi sekhefu lekhisimusi iningi liyaphindela ekhaya. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngeSabron kwele Botswana. Direct from Washington, the voice of
Abasekeli bakamongameli Donald Trump ababekankasela kusenziwa ukhetho lukamongameli olwenziwe ngolwezi sebephanyeke olunye njalo udaba emthethondaba waphezulu weSupreme Court besithi kumele kuguqulwe impumela yokhetho ePennsylvania lapho okunqobe khona umnumzana Joseph Biden wamaDemocrats. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Baphanyeke udaba lolu emthethwandaba lo izolo kulandela okusanda kwenziwa ligqwetha elikhulu elesabelo seTexas elalifuna ukuthi kulahlwe impumela yokhetho eGeorgia, Pennsylvania, Wisconsin leMichigan okwanqoba uBiden. Idale leSupreme Court lalahla udaba lolu lisithi alulamkantsho. Okwamanje igqwetha likaTrump umnumzana Rudy Giuliani uthi bafuna ukuthi kuvinjwe amavoti ababizwa ngokuthi Electoral College ePennsylvania abavotele uBiden kulandela ukunqoba kwakhe kuleyo ndawo. Idale leSupreme Court kukhangelwe ukuthi lizaqala umsebenzi mhlaka 8 zibandlela sokubalwe amavoti awenziwe yi-Electoral College. UBiden ulama-Electoral College edlula amakhulu amathathu 306, uthi uTrump ulangamakhulu amabili lamajumi amathathu lambili 232. Olandela udaba lolu lokhetho lweMelika, unkosikazi Priscilla Ndlovu uthi uTrump uzazama ngamandla wonke ukuthi avimbe uBiden okumele angene esikhundleni sikamongameli mhlaka 20 zibandlela.
Kulusizi ukuthi bakhona abanye abantu abasebenza laye abangafanele ukuthi bahle bamtshela ukuthi hayi ukhokhelo awuphumelelanga embusweni, njalo wakulunganga ukuthi lokhu siqhubeke sikwenza. Abaphikisana laye sokubonakala ngokuthi usebaxotsha umsebenzi njengo-William Barr obevele esebenzela yena uTrump. Sibona ukuthi usemxotshile umsebenzi ukuthi umsebenzi kawusekho ngoba kalandelanga intando yakhe. Kuningi okungekho emehlweni abantu angakudiliza, njengoba umuntu wakhona ekhanya nje ukuthi hhayi umoya wakhe mubi, uzondile ukuthi akawinanga yena ubezikhangelela ukuthi awine abe le second term.
Unkosikazi Ndlovu uthi kuyamangalisa njalo ukuthi uTrump ujojozelwa ngabanye abantu abathi kumele avimbe impumela yokhetho lapho anqotshwe khona ngokusebenzisa lokhu okuthiwa yi-martial law.
Lokunye sikubonayo ukuthi ulungiselela ukuxolela abantu ababephula umthetho ngesikhathi sakhe abangabangani bakhe ukuthi achiye sebakhuphile entolongweni. Okuqala sibonile ukuthi ukhiphe uFlynn. Ungakhutshwa nguTrump kumele ukubhadale khona ukuthi usekukhuphile. UFlynn usekhuluma ngokuthi uTrump kafake i-martial law ukuthi khona uBiden engasoza kuse kuza kwenziwa futhi i-election ukuthi bancintisane futhi okwesibili. Siyakubona lokhu ukuthi ngabantu asebehlabela ingoma yomuntu abakhangelela ukuthi uyabanceda ekubafihleni izenzo zabo ezinto ezingaba hlalisa ejele.
Omunye njalo olandela ukhetho lweMelika umnumzana Dan Moyo uthi uTrump kasoze enelise ukuguqula impumela yokhetho lukamongameli.
Wahle wavele wathi yena mayedliwe kusho ukuthi ama-elections arigiwe, kusho ukuthi mthetho wakhe vele inhloso yakhe kwakuyukuthi noma kanjani kumele kube nguye owinayo. And sibonile sezamile yonke into esiya ema-court edliwa withdraw amakhesi esehluleke ukuthi alethe ubufakazi obukhombisayo ukuthi wawina ukhetho lolu lutshalwe ngumongameli weleya Melika.
Kulabanye abalandeli bakaTrump abathi sokumele ananzelele ukuthi seledume ledlula. Omunye wabo umnumzana Sikhumbuzo Mlalazi.
Ubaba uTrump siyazi indoda engafuni ukuthi igobe uphondo kalula. Kodwa mina njengomunye obevele esekela ubaba uTrump, mina ngibona ngani ngabe uyayekela ubaba uTrump ayekele nje njengoba iMelika liyilizwe lamadoda athanda i-democracy. Kuthiwe i-democracy eMelika ilethe ubaba uBiden. Ngiyethemba lokuthi emuva nje kungayi kudala soba sesivuma ukuthi ubaba uTrump kuyindoda ekhuluma iqiniso. UBiden ebese exposed nabantu bazebesola kona labantu abasebevotele ikhehla abantu elingubiden. Kodwa-ke mina njengomsekeli kababa uTrump ngithi ubaba uTrump makavume phela ukuthi selidumela dlula.
UTrump ukala ngamavoti enziwa ngeposo esithi kawukho emthethweni. Kodwa izabelo zonke onqobe uBiden zithi amavoti la asemthethweni. UTrump wanqoba unkosikazi Hillary Clinton ngomnyaka ka-2016 ngamavoti afana xadu lanqotshwe ngawo nguBiden osedinga abantu abazangena kuhulumende wakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingukip Stube.
Live to kulamhlanje siqhubekela phambili sikhangela ukuqonga kwenani labatholakala bele COVID-19 lokwenzakala eMelika ngemva kokhetho lokudinga umongameli. Inhlanganiso ezimela abatsha eZimbabwe zithi sezilwela ilungelo labo lokuthi bafinyelele ezempilakahle bekhululekile belakho ukuphathiswa kungela nkinga engabenza besabe ukuyadinga usizo, njalo belakho ukukwenza bezimele bengelabazali nxa bekhetha ukukwenza lokho. UMike Peter Ntambe weStudio 7 uzethulela lolu daba.
Abenhlanganiso ezilwela amalungelo abasakhulayo ikakhulu amantombazana zithi eleZimbabwe selibona ukuxhansa kwenani lamantombazana azithola ke esezithwele engahlelanga ukwenza njalo, ikakhulu ngalesi sikhathi ilizwe njengawo wonke amazwe omhlaba limelana le-COVID-19. Unkosazana Florence Mutake wenhlanganiso yeShamwari yeMwanasikana uthi sebeqinisa umsebenzi wokutholisa abatsha ulwazi olwenelayo phezu kwempilakahle yabo ukuze babe lesibindi sokuyadinga usizo emakliniki lezibhedlela bephathiswe kalula.
Young people who have failed to delay their sexual debuts, we are saying may they be allowed to access protection or contraceptive protection that will protect them from falling pregnant, especially for girls. And also
sithi kabavunyelwe ukuthola uncedo lwama-contraceptive sivikele izisu njalo lezinye izifo zamachansini.
Ikomiti yedala lephalamende ebona ngezempilakahle isilesikhathi ikhankasela inguquko emthethweni we-Public Health Act ukuba uguqulwe wenze kube lula ukuba abantwana abaleminyaka elishumi lambili 12 years kusiya phambili benelise ukuyaphathiswa ezibhedlela lamakliniki loba bengela abazali ababakhaphayo. Unkosazana Caroline wenhlanganiso ye-Youth Advocate Zimbabwe uthi ngezikhathi eziningi abatsha balokwesaba ukuyadinga usizo lwezempilakahle lalabo ke ababe belelungelo lokuba benze kanjalo bekhululekile.
Abanye
bayisaba ukuthi bangabonakala khonale kungayangisa kuzihlobo nabangani edinga i-family planning.
U-Angela Ndlovu wenhlanganiso yabatsha e-Dot Youth uthi bayakwamukela ukwenziwa ngabe komiti yedale lephalamende laloba kulabanye lapha nalaphaya abasola ukuthi abantwana abaleminyaka elishumi lambili akumelanga batholise ilungelo lokuyadinga usizo lokuzivikela ukuzithwala ngoba besisibancane kakhulu. Ingcitshi zezempilakahle zithi umthetho ovumeza abatsha abaleminyaka elishumi lesithupha 16 ukuzikhethela ukungena emacansini usithi njalo umuntu oleminyaka eyishiyagalombili 18 nguye ongenelisa ukutshada angazikhethela ukwenza njalo kungelandingakalo yemvumo yabazali. Ulakho ukubangela inhlupho ezinenye, lezi nhlupho zigoqela ukuzithwala kwamantombazana esesemancane engalungiselelanga ukwenza njalo kunye lokuhlaselwa ke yizifo ezitshiyeneyo zengulamakhwa labo HIV le-AIDS. Hlolisiso eyenziwa ngenhlanganiso e-Amnesty International iveza ukuba isilinganiso samachumi amane khulwini 40% samantombazana eZimbabwe aqala ukuphatheka kwezamacansini engakafiki kuminyaka echangalombili 18 years nxa kuqhathaniswa lesilinganiso sokungamachumi amane amabili lane nje kuphela ekhulwini 24% sabafana abaqala ukungena ke emacansini bengakafikisi iminyaka elithumi lajiyangalombili 18 years. Uhulumende ngakwelakhe icele uthi kungaleso sizathu wakubona kufanele ukuba sungule izifundo ezimayelana lezocansi lokuhlela kuhle imuli esikolo i-sexual and reproductive health kukharikhulamu entsha ekhona okwamanje, noma abanye bethi lokhu kukodwa akwenelisi ukuqeda lolu dubo, njalo nxa lezi zifundo zingaphathwanga kahle zilakho ukudala umonakalo engqondweni yabantwana. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6175, laku 7255 kHz kushortwave.
Zabalwa impi yenkululeko kokuviwa lezipra ebandleni lePF Zapu. Bathi bafuna lochutshiswe udaba lwabo lokuba babuyiselwe impahla abayithathelwa nguhulumende weZANU-PF eminyakeni yangemuva ilizwe lisanda kuthola uzibuse. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
AbeZipra bathi sebeke bayikhweza kumongameli Emmerson Mnangagwa lindaba eyokuthi babuyiselwe limpahla, njalo sebeke bangena umhlangano laye enyakenye kodwa usungumnyaka wonke lokhu belindele impendulo. Umsekeli kanobhala enhlanganisweni yeZipra Veterans Association umnumzana Petros Sibanda uthi ilakho ukubasiza ukuthi baziphilise ma bengayibuyiselwa leyo mpahla.
Sifisa ukuthi uhulumende nga uyasinika lezo mpahla sizisebenzele sibenzele imuli zethu. Thina sifuna ukudala imisebenzi ukuthi amaZimbabweans esawakhululayo lawa athole ithuba lokuyasebenza lapha nalapha ezindaweni ezijineyo esazisebenzelayo sasikhiphela nezimali. Yikho sikukhangelele khona lokhu. Yikho ke ngamafitshane siyafisa ukuthi indaba yama-farms, indaba ye-Nitram iphele, ngoba sike saba lomhlangano layo umongameli ngomnyaka odlulileyo sikhuluma ngendaba ye-Nitram farms. Sikhangele ukuthi sizahlangana la njalo siqinisele ludaba alufaki ubana ke sisuka lapho siya ngapho ngempahla zethu.
Lanxa bekhona abathi ukungena kwabe-PF Zapu kusivumelwano somanyano we-Unity Accord ngomnyaka ka-1987 lungalungiswanga udaba lwamankampani, bathi kwakumele abuyiselwe abanini bawo njengoba yathengwa ngemali yabo labo abayithengayo bengabeviyo leZipra. Enye ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Mlindelwa Mancitshana ulandisa ngephutha elenziwa ngabe-Zapu.
Ngesikhathi leso ke ngathi iZanu yayisabancenga ukuthi bangene phela kumanyano okusukumisa ilizwe njengoba ke kwakusiba nokuhlaselwa kwabantu bezaphu behlaselwa yilo iviyo le 5th Brigade igukura undiliana. Ngemva kokuba sebengenile bekungasela sizathu kumbe singathi bebengasela amandla njengezaphu bese beginyiwe phela. So iZanu bisisenza umathanda ngayo, sikhuluma kunje amandla lawo awukufuqa iZanu ukuthi cela lisinike lokho kawasekho.
Umphathi ntambo ogaja lwezemithetho eyisiphatha amandla njalo ebandleni leZanu PF umnumzana Ziyambi Ziyambi wakubeka sobala esikhathini esedlule ngesikhathi lolu daba lusethulelwa uMnangagwa ukuba bona bezolandela lokho okumunyethwe yisisekelo sombuso. UMnangagwa yena wathi nyakenye uzaluhlolisisa lolu daba, kodwa kuze kube manje lokhu engakabaphenduli abeZipra ukuthi kuthathwa nyathelo bani kusicelo sabo lesi sokubuyiselwa impahla yabo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Akusensuku zatshwala ingafikanga ikhisimusi, kodwa izizalwane zeZimbabwe kwele-South Africa zithi zilokho zisihla amathambo engqondo ngokuthi zihambe kumbe zingayi ekhaya njengoba i-coronavirus isivuke eseganga kwele-South Africa. Uthuso Kumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele-South Africa.
Ngalesi sikhathi somnyaka kuvame ukuphithizela emarenkini lendaweni zakumalayitsha eJohannesburg, izalwane zeZimbabwe zilubhekise ekhaya ukuya kudla amakhumukhumu lezihlobo labangane eZimbabwe. Kodwa-ke lo nyaka igciwane le-coronavirus likuguqulile konke lokho. Isizalwane seZimbabwe unkosazana Delisani Maqhoba uthi bayesaba ukuthatha uhambo lokuya ekhaya ngesikhathi i-coronavirus isidla mhabulo kwele-South Africa.
Esibona kuqathekile ukuthi sithumele labantwana labethole okokudlulisa ikhisimusi kuphela, kodwa ukuthi thina siyahamba, hhayi, nxa kufanele uhambe kufanele uyenza i-test ukutestwa kokana kuyadura imali khona silayo vele le mali ukuhamba endleleni kuyabiza futhi ubuhlungu kodwa lokho sabafundisa ukuthi bekwamukele ngoba sokungenzeka ngihambe ngila i-corona ngifike ngibathelele kumbe mina ngihambe ngifike ngithathe i-corona kibo kuyikufa.
Ngakolunye uhlangothi unkosazana Charity Nkomazana uthi COVID-19 ibathathele imisebenzi yatshiya izamba zitshaya umoya.
Intokozo kayikho ngoba kumanje lezibalo ziqhubeka zihamba zisiya phambili asazi. Lasemakhaya sebengabe bengakhona abangahamba njengoba lathi bekuyisifiso sethu ukuthi sihambe. Bathi nesimo soneso sibhekane naso yonke into sihlulekile asikhonanga ukwenza lutho.
Abanye bathi nyathelo likahulumende weZimbabwe lokungavuli ukuthi amabhasi lemichova kuqale ukuthwala abantu kwenza kube nzima ukuthi baye ekhaya ngekhisimusi. Ngokwesinqumo sikahulumende weZimbabwe, imoda ezincane abahamba ngenyawo labagade indizamchina yibo kuphela abavunyelwa ukungena lokuphuma elizweni. Unkosazana Nobuhle Aditi uthi uyesabela ukuthi imuli eziningi ezithembele kulabo abaseSouth Africa lonyaka zizatshona ngengqweqwe zomlomo ngekhisimusi.
Financial wise, it's really been hectic because tinabanye asila source of income. That is why, namanje, I don't think I'll even be going home. I don't think I'll afford namuhambe kanje ngabanye because imali ayikho donya.
Esinye sizalwane seZimbabwe umnumzana Gretman Mkhwebu uthi labo abaya ekhaya sebengazithola sebevalelwe eZimbabwe bagcine belahlekelwa imisebenzi.
Ya sizabuyela khona lapha mhlambe until eminyaka enozayo. Kungenzeka uthi usekhaya umnankagwala aveke enye imbandela ye-lockdown ugcine ustakile ekhaya ngale uphelelwe umsebenzi ngapha ngale khaya kawusebenzi. Umuntu nomuntu akahlali lapha khona angazihluphi nje ngokuya ekhaya simple.
Abanye kakhulu abangasebenziyo lalabo abahlala le muli zabo kwele South Africa bakhala ngenhlawulo ezidingekayo ukuze umuntu ahambe eZimbabwe aphinde aphenduke. Ngaphandle kwemali yokugada ohambayo kuzafanele abhadale amarandi amakhulu ayisiyagalombili 800 rands ukuze ahlolwe athole incwadi ethi akalalo igciwane le-coronavirus. Nxa esebuya uzafuze enze into efanayo eZimbabwe ukuze avunyelwe ukungena kwele South Africa. Mele 07 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Kwezemidlalo selihlaba ikhefu iqembu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elilungiselela ukuyaphatheka umncintiswano we-African Nations Championship ekuqaleni komnyaka ozayo. Yintethele zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umqeqeshi uTravgolo Garosi uphe abadlali ithuba lokuyadlala ikhefu lekhisimusi lemuli kodwa uthi bazaphanga bephenduke njalo enkambeni ngoba umkhulu umsebenzi ababhekane lawo.
I saw by myself about 40 players and then we have
mina ngokwami ngibize abadlali abangamathumi amane kodwa odubo esesilalo ngolokuba laba ngabadlali ababuye bengazange badlale ibhola okwenyanga ezisithoba mina embili njalo bekunzima ukukhetha abadlali abakade bengadlali. Sizamile ukuthi sibanike ithuba saphinda njalo sakhetha abanye abadlali kumaqembu ebesidlala lawo imidlalo yokuzwana amandla. Akumelanga ukuba ngikhethe umdlali ngemva kokumbona kanye kodwa njengoba kungadlalwanga imidlalo yeligi sisebenza ngokukhona.
Ulokarusichu Theo zakhetha abadlali azahamba labo kwele Cameroon ekuphendukeni kwabadlali enkambeni mhlazi ngamajuma amabili lesikhombisa kuyona le inyanga kampalakazi. Lo mqeqeshi uTheo zakhetha abadlali abangamajuma amabili lantathu ababalisa abadlali baphakathi kwenkundla abangamajuma amabili kanye labonozinti abathathu. Abadlali beqembu le-FC Platinum bona kabakho kubadlali abalungiselela ukuyaphatheka komncintiswano we-CHAN ngoba bephatheke kumkhankaso wokudinga iqembu eliyintshantshu yezwekazi lase-Africa we-African Champions League. Imidlalo ye-CHAN ikhangelelwe ukuqala mhlazi ilitshumi lesithupha kunyanga kaZibandlela isiyafika emaphethelweni mhlazi isikhombisa kunyanga kaNhlolanja. Iqembu leZimbabwe likusiphaa sikagroup A ndawonye leqembu laseCameroon, iqembu leMali kanye leqembu leBurkina Faso. Umncintiswano we-CHAN ungenwa ngabadlali abadlala besemazweni abadabuka kiwo kuphela njalo umncintiswano womnyaka ozayo ngowesithupha selokhu umncintiswano wasungulwayo. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo inguJoseph Njanji.
Singeke hlukane izihlobo wothi esikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela phakathi kwabantu abedlula inkulungwane ezimbili 2144 abahlolwe izolo eZimbabwe abaphose bafike amakhulu amabili 174 bafunyenwe bele COVID-19. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.